Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Asebehlolwe wafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu phose ayisithupha 591 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million.
So hayi laba esibarekhodileyo yilaba abasebethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kukuphi sebekhulile. So hayi sithe kungcono sibatshayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi imizi yabo labo njengoba sebezitshela ukuthi sebekhulile. Ngabethu esasibarekhomendile.
Abe MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili edalele Senate.
Namhlanje kungu-1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasichiya sibili umuntu omdala kodwa iqinisa ngelokuthi elegacy yakhe ilives on. Because sithi maybe nxa usenza uhulumende kumele kunanzelele kunoko engayenza u-1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day.
UZulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abahlolwe i-COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesibili, kulaba lishumi lasikhombisa 17 abatholakale belegciwane leli eZimbabwe. Osokukhuphule inani lasebefunyenwe belalo elizweni jikelele. Laya kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 591 abasinde kulomkhuhlane abalishumi lanye bakhuphulele linani laya kwabalikhulu lamashumi edlula ayisithupha 162 labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 loba hatshi lokho laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 67,755. Emhlabeni jikelele abatholakale bele-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lengxenye 10,630,286. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 514,979. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Kubika abenhlanganiso eye-Worldometer emazweni awezwekazi le-Afrika. Asebebanjwe belegciwane leli bezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane 404,796 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,147 kwasinda inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 192,600 kubika abenhlanganiso yezindaba e-Africa News.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abe MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili edalele Senate. Lokhu sokukhuphule inani lamalunga e-MDC Alliance asexotshiswe ngumakhuphe ephalamende kumaviki asanda kwedlula laya kwaba ngamashumi amabili lanye 21. Abaxotshiswe namhla kusenethi bagoqela unkosikazi Rose Nyathi, unkosikazi Phyllis Ndlovu, lo mnumzana Herbert Sinampande, uHelen Mpofu, Siphiwe Ncube, Kiresensi Yajabuda, uUnganayi Mzoda, lo mnumzana Gideon Shoko. undungameli inkomo we Studio 7 uxoxele shoko yenake othi akuba mangalisi ukuxotshiswa kwabo uMakhuphe.
Mina ukubona kwami ukuthi khona thina kade vele simelele ukuthi sibije ngoba phela thina singamalunga awe MDC Alliance savothelwa ngabantu abe MDC Alliance amavoti awasingenisa lapha ngabantu we MDC Alliance so asisoze sisuke ebantwini sihambe kubandla elikhokhelwa nguMakhuphe loMonzora elihamba lezano asisoze senze lokho. We are quite happy ukuthi vele kuyenzakale lokhu ngoba kade sekusihlupa lathi ukuthi every time liyabalitshelwa ukuthi awukanti alika recall so kithi thina hayi akuzange kubuye kungani kuyasimangalisa kubuye vele sikumelele.
Ayisiko kudilika lokuphela kwebandla leno yini lokushoko
MDS Alliance kayisoze ife ngoba yiyo yelabantu eKamakhuphe eyokudinga ama MP ngokubazelwa ngoba yikubazelwa phela lokhu ama seats abafuna ukwathatha ngaying senate ese awe proportional representation kasiwa kwabo nawe MDC Alliance avotelwa ngabantu wa MDC Alliance isikhulu kulesa esidlalayo laphana ngabantu abasebenzisa amandla anti liyakwazi ukuthi iofisi babo yabe bayebela amasocha lamapolisa so yiko khona lokho kusinjiswa lapha.
Umnumzana Gideon Shoko ngomunye wamasenators awe MDC Alliance axotshiswe yi-MDCT ekaMakhuphe edalele Senate lamhla. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda. Yena usole kakhulu uMakhuphe lebandla lakhe.
Siyatana lokudideka ingqondo izanu lezihlobo zabo uKhuphe loMonzora isikhothamathe zabo sebe siphindile njalo kuSenate baxotshwe thina sile ndaba ecourt la namhla lokho ayikagcitshwa siyamangala ukuthi bafezeni kungenani siyakwazi imhlophe ukuthi abantu abalocuku abesaba abanye benza khonoko uMzorewa loSithole babe ngabantu abakhulu bakhupha abantu abaningi bayatraina empini zemageri ida eZambia leMozambique kodwa ngesikhathi sebekhothamathe kaSmith balahlwa ngabantu ihistory iyaziphinda sithi ngesikhiwa history repeats itself abantu laba kambe sebebambanile ebandla lezano lona edevile sihluphana lalo kweminyaka engi-20 khathesi sebayisikhothamathe ngesikhiwa sithi ngamapuppet lama opportunists
Lichona lisithi lizakuya ebantwini lizwe ukuthi bafuna lithathe manyathelo bani kodwa abanye abasekeli bebandla leno bayakhala bathi lixotshelwa amalunga lidilizelwa ibandla kodwa akulalutho olukhanyayo elilwenzayo kukhanya seliphelelwe ngamaqhinga kalila strategy elithi ngalokho.
Baba Nkomo, istrategy asichaywa ebandla. Singake sachaya ukuthi siza kwenza lokhu, senze lokhu, senze lokhu. Ngenxa yokuthi siyabe sesembula amakhwapha. Amalunga ethu yibo esikhuluma labo. Laba abanye abangani abazwisisi impengxenye bayakhonona. Engxenye yibona abasiphambanisayo. Amalunga ethu wonke azinzile sikhuluma nama-structures from branch up to the national level. Yikho ke ukuthi sichaye izistrategi zethu ukuthi siza kwenza ama-tactics lokhu siyabe sesitshengisa lo muntu esifuna ukumbinda ehle sale sazi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Abebandla leZANU-PF baya kulandula ukuthi basebenzelana labo Makhuphe besithi ingxaki eziku-MDC azilani labo. Untungameli kodwa uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi balelungelo lokuxotshisa amalunga la edalele ephalamende ngoba ekhethe ukumalojamisa.
Ngithanda ukuqondisa okuncane ayisoma senators e-MDC Alliance ife bengama senators e-MDC Alliance bese ngesikwazi ukuwa recall ngama senators e-MDCT esawa recommenda ku alliance ngama senators e MDCT kodwa ngenxa yokuthi angithi kwabona ukuthi igola liqala lingumangoye bese liyaxhwala ke bese likhula likhukhumale bese lingasalaleli bese siba igola so hayi laba siba recallileyo yilaba basethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kokuphi sebekhulile so hayi sithe kungcono sibathayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi imizi yabo labo njoba sebezitshela ukuthi sebekhulile ngabethu esasiba recommendile kodwa ke basebe siba rebellious sase sithi hayi mangabe selizibonisele ikhulile hayi asihlukaneni indlela
iMDC Alliance ithi injongo yenu ngeyokuyidiliza lincedisa iZANU-PF njalo lincedisana leZANU-PF lisebenzelana ngamanye amazwi bathi akusela mahluko phakathi kwenu leZANU
amangabo lawa angazi laba sababalalela ngamangabo ukuthi bazophelela kuphi angithi abantu laba bathi udokotela ukhuphe usengu-ambassador ayisiba batho kanjalo abasalitshelanga ukuthi kanti useke nini ukuba ngu-ambassador batho kanjalo bathi sengu-ambassador lagcwala umhlaba wonke lana udr khuphe sengu-ambassador bajika bathi ibulawayo ivaliwe nje ngoba udr khuphe usesiyaye kobulawayo kuyavula ama-ofisi kwathini kwathini bekhuluma amangalo uhlaza tshoko ngangikhona eHarare ngicabanga ngakuthumela isithombe mbe ongathumela omunye wakho lapho Studio 7 sithombe sami nginomam Khuphe siseHarare sisemsebenzini eHarvest House babuya bajika bathi same sathatha amaHarvest House siphethe amasotsha namaphoyisa kodwa bathi befike ekhoda abakubhalanga lokho bekhuluma amanga amanyala uhlaza joko sona namhlanje aya ngethuki bazobuloke bekhuluma amanga bedlala ngabantu bebatshela amanga ubaba uMbeki wake wathi yena lies have never saved anyone because they've got small feet amanga abakuzuba sindisa kwamanje bangaba khona abantu abangathatheka ngamanga abo kodwa ngokuya kwesikhathi abantu bazobona ukuthi thina silandela iconstitution silandela iconstitution umuntu ongafuna ukulandela iconstitution ngumuntu ke onguye osebenzisana neZANU oyiyo le alliance engafuna ukulandela iconstitution
umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli seMDC T ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 uZulu weZimbabwe namhlanje umanyene ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 abamabandla ehlukeneyo ezombusazwe akuthaza uZulu ubana amanyane lokusebenzela ndawonye ukuthuthukisa ilizwe okuyinto eyayikhuthazwa nguNkomo esaphila umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Namhlanje bekulilanga lokukhumbula umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo owayethazewa ngamabizo amaningi othando agoqela athi mafukufuku chipochitetsa Father Zimbabwe umdala wethu lamanye uNkomo wakhokela amabandla akuqala ilizwe lilelwa inkululeko afana le Southern African National Council SANC iNational Democratic Party NDP leZimbabwe African People's Union ZAPU Wakhokela ibandla leZapu kukhetho luka 1980 wanqotshwa lebandla leZANU elalikhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe wangena kuhulumende kaMugabe engumphathi ntambo wendaba zasekhaya phakathi kuka 1982 kusiya ku 1986 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili eleZANU leZapu ibutho le 5th Brigade lathunywa ukubulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owanikwa isihloko esithi Gugurawundi lapho wawabulawa khona inkulungwane ezedlula amajumi amabili ngomnyaka ka-1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana leZANU okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana esa-Unita Court kwasekubunjwa iZANU-PF wagcina esenikwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha Umsekelo wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi impilo kaNkomo kufuze ifundise uZulu weZimbabwe okuningi.
Namhlanje lilanga esikhumbula khona lapho intaba enguJoshua Mqabuko Nkomo eyadilika khona. Thina beMDC A esithungamelwa nguAdvocate Chamisa sihlala sikhumbula izifundiso esasiphiwa nguNkomo.
wathi lima ekhupha ebalini elithimali. Yikho namhlanje libona abantu sebephonga ugcwala ilizwe lonke lelima. Ngabe kuthiwa kwenziwa ngezikhathi zweni ziyana sikhathi lizwe. Ngabe siyasisilima kuhle kulama programs amahle.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthe uzulu weZimbabwe katholanga ithuba lokubona unkomo ebusa kodwa kufuze alandele izifiso zakhe ukuze ilizwe liphumelele.
Akhulekela umsindisi weminyaka eminingi kakhulu uthe siza bameyisa bangamamele. Sikubona kusenzakala eZimbabwe, sithandazela sikhuleka umsindisi ukuthi sithole umsindisi weminyaka eminingi. Weza enguJoshua Nkomo wangalalelwa unkomo, wayeyiswa kakhulu, wagijinyiswa efuna ukubulawa. Kodwa namhlanje siyananzelela ukuthi konke ayekukhuluma, konke ayekwenza, lakho konke ayezama ukuthi kwenziwe eZimbabwe yikho omele sikwenze ukuze siphumelele njengelizwe.
Unobhala webandla leMDCT elancindisa ukukhetho luka-2018 likhokelwa unkosikazi Thokozani Khuphe, umnumzana Nixon Nikadzino uthe inkokeli yeZANU-PF ekhona okwamanje ingalandela imfundiso kaNkomo ilizwe lingathuthuka.
Simbonge umqabuko Nkomo, the late VP, ngenjongo owasijela yona ukuvambisisa abantu and ukuthi i-leadership style injani, ethanda abantu, ecabanga abantu. So sibona ukuthi i-leadership yakathesi yakanamhla ufanele becabange behlala phansi becabange ukuthi lokhu abakwenzayo behlukumeza amaZimbabweans yikho yini okwachiwa ngumqabuko uNkomo. So it's a day of reflection ku leadership yet. Even abazabuyayo ku leadership kufanele becabange bekumbula ama values wona lawo ukuthi new awathandwa ngamaZimbabweans, not lokho abakwenzayo bebulala abantu behlukumeza abantu.
Umele abasha kubandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Munashe Mthuta uthi intsha kufuze ifunde imisebenzi kaNkomo eyokuzinikela.
Ubaba uNkomo ube ngumunye wabasunguli bempi yenkululeko yeZimbabwe. Akula muntu ongakhuluma ngehistory yeZimbabwe kumbe ukuba khona kweZimbabwe engakhulumanga ngobaba uNkomo. He is one of the pioneers of our struggle. Njalo ukuhamba kwakhe wasichila ithuba lokuthi sibe ngabantu abazibusayo, wasichila ithuba lokwazi especially thina abatsha ukuthi ilizwe leso zelife nxa abatsha bekhona yithe zalisukumisa siliphakamise silifake lapha elimile libe khona. Namhlanje ku 1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasichiya sibili umuntu omdala, kodwa iqinisa ngelokuthi i-history yakhe, i-legacy yakhe ilives on. Yikho sithi maybe nxa kusenza uhulumende kumele kunanzelele khonoko ukuthi maybe nxa kusenza engayenza u 1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day.
Engcitshi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele ilizwe lidinge abangane kwamanye amazwe ukuze lithuthuke njengalokho kwakusenzwa uNkomo labanye bakhe belwela uzibuse.
Iphupho likaNkomo lokukhulula iZimbabwe siye entilongweni, simbona njalo manyana lamanye amazwe afanana leRussia, iZambia, iTanzania, iAlgeria, labo Angola kusitshengisela ukuthi lamhlanje uma sizifica kunkinga njengezwekazi leAfrika selikhululekile, kufuze sikhumbule ukuthi kulamazwe asimelayo ngesikhathi sincindezelwa yilabo ababesithathele izwe lethu. Ngokunjalo kutsho ukuthi uma sidinga labangane abatsha, kufuze sikhangele sakufundiswa uNkomo ukuthi kulamazwe ayevele elathi.
Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kusivumelwano se-Unita Court ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngelezanu, abaningi bazwisisa ayekutsho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi. Abaningi bathi ilanga likamhla ka-1 Ntulikazi kumele libe likhefu ukuze intsha icabangisise ngokuqhubekisa phambili imibono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula okwenziwa uNkomo esaphila, okuyisibonelo esihle leqhawe lamaqhawe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abeZimbabwe yasebehlala kwele South Africa bathi aluba kulomehluko omkhulu eZimbabwe ngabe umoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo nguye owathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kwakumhlaka wantulikazi 1990 ubaba wesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo edlula emhlabeni. Leli lilanga beZimbabwe bathi bazahlala belikhumbula. Iningi labo lithi aluba okaNkomo wathatha intambo zombuso ngo-1980, umkhuba wobusela osuguqise ilizwe ngamadolo wawungeke ube khona. Umnumzana Dan Maphalala Mabunda owalwa imbi ndawonye lebutho lemkhonto wesizwe elalimele African National Congress ebusa kwele South Africa uthi kulusizi ukuthi labo ababa ngamagovu ombuso lamhlanje sebekubhidlizile konke uNkomo ayekufisa ngesikhathi elwela inkululeko yeZimbabwe. UMaphalala uthi uNkomo wafa eselawo amacebo okumelana lezifo ezinjengecoronavirus kusasele minyaka ingakabi khona.
UNkomo had the vision to create ama-isolation hospitals. Ngabo during 1667, he wanted to build a biggest hospital eKezi, Kuleyandawo. Ngaleso sikhathi bheka umbono wakhe, bheka ivision yakhe. God bless him. Peace be upon him. Amen.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi aluba kwaMqabuko wathatha intambo zombuso ngo-1980, aluba iZimbabwe yesatshwa ngamanye amazwe kwezomnotho, inhlalo kaZulu lakwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu othanda ilizwe laseZimbabwe kakhulu. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibe lilizwe elihamba phambili kwamanye amazwe. Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu ohlonipha kakhulu intando yabantu abanengi. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibuswe ngokuthula, ibuswe ngentando yabantu abanengi.
Nkosazana Thokozile Nkomo waqeda ubutsha bakhe bonke lwela ilizwe leZimbabwe uthi uhlengizela inyembezi nxa eqathanisa indlela abalihluphekela ngayo leliya lizwe laboMqabuko lesimo eseliso sona.
Rhodesia ngiyayifisa, ngifuna uqamba amanga, ngifisa sengathi kube kuyabuyelwe emuva siyebuswa ngamabhunu. Kwakungcono kakhulu kulalokho esikubona, asizange silale singazadlanga. Obaba yebaba bebeyegoli bezosebenza. Angizange mina ngimbone umuntu esifazane ebuyezo sebenze eGoli. Angizange ngimbone umntwana ona 16 years ebuye eGoli ethi uzofuna umsebenzi. Angizange ngimbone umntombazana mina eChiskole ethi uzosebenza. Yibubu beZimbabwe lobo.
Umnumzana Velempini Ndlovu uthi alumba lelealizwe laphathwa uNkomo, aluba alizange libe yile inhlekisa elilolona.
uNkomo oyelomqondo obuzekileyo kahle, yikho wathi makuthathi izwe yena first thing ayenzayo ukuthi abantu beZipra bahlanganise imali bathenga ama plus benza ama cooperative. Uhulumende wezana uPF wathatha lawo ma plus, sisafuna namanje lawo ma plus.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuyadanisa ukuthi uNkomo wafa engakafezi ngitsho lasinye sezifiso zakhe ayelazo ngempumelelo yeZimbabwe. Melesudo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum, sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 kanye lembali yempilo kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu beSudan batshengisele izolo besithi bafuna kujeziswe labo ababulala abanye babo abafola ezitaladeni ukuze kukhutshwe owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka odluleyo. Isigodlo seMelika ese-White House sithi sigcona labo abaveze ukuthi ele-Russia belilohlelo olokudinga amasosha eMelika kulelo lizwe khona kungela siqiniseko salokho. Njalo isigodlo lesi sithi kulungile ukuthi uMongameli Trump katshelwanga ngalokho ekuqaleni.
Intatheli zindaba yesifazana ebilodumo eZimbabwe uGrace Mtandwa ngasekho. Umtandwa ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokugula okwesikhathi eside eqiniswa umkhuhlane owemvukuzane. Ukubhubha kukaGrace kudanise abaningi kwabakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba elizweni. Intatheli zindaba zeZimbabwe zithumela imibiko yokukhalela lokududuza imuli kaGrace egcwele indawana yonke ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana labo Facebook labo Twitter. Phezu kokusebenzela iphephandaba leFinancial Gazette esigabeni esasibizwa ngokuthi Chilling Out, uGrace wake wasebenzela njalo iphephandaba leSunday Mail, inhlanganiso yezindaba eyeNews yana kanye lasesigodlweni someli weBhilithane eZimbabwe, umuyi owayengumlobi wamabhuku agoqela athi Whose Daughter, My Child, The Power and the Glory lamanye uchiye abantwana abathathu. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo Chiefs libukwa ngesenzo salo esokuvula isitolo ebulenjini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seqembu lebulawayo Chiefs uThulani Java Sibanda uthi abantu basemukele kuhle kakhulu isitolo sabo lesi esiqale ukusebenza ngeviki eledluleyo.
Sebaningi asebethengile, sebezitholele into zabo ndoba yathokoza ngesimo sezinto esibathumezela bona. So leyo into esithokozisa kakhulu sithanda ukuthi nokona sibonge ngabo bonke abasisekelayo.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu ukuthi iqembu lebulawayo Chiefs litshengise ukuba liqembu lesimanjemanje ngokuvula isitolo sebulenjini.
Ukuthengisa amakawuza lezinye impahla kuyindlela yokudinga imali esetshenziswa ngamaqembu aphumeleleyo kwamanye amazwe. Njalo lokhu kutshengisa ukuba iqembu lebulawayo Chiefs lifuna ukuba liqembu elihamba ngesikhathi.
Iqembu lebulawayo Chiefs lidume ngokuba labalandeli abaningi kukhasi leTwitter okwamanje selilabalandeli abedlula inkulungwane ezinga amachumi amathathu. Njalo abaningi kubalandeli labo sebefake imibiko besithi sebethengile esitolo esekulenjini leso. Impahla ezithengiswa liqembu lebulawayo Chiefs ngezigoqela amakawuso agqokwa liqembu nxa lidlala kanye lezinye impahla eziqokwa ngabaqhuba imidlalo etshiyeneyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebehlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu phose ayisithupha 591. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million. AbeMDC ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Kube namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiyagalombili edalile Senate. Uzulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.